Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende usevale inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezehluleke ukumupha imininingwana yokusebenza kwazo. Kubhubhe unkosikazi Janet Banana, yena owayengumkakhe kaKenan Banana owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2089 velo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amane 3421. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezulu kwenkulungwane ezilikhulu 105,656. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,371. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 17,247. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,593,656. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 730,378. Uhulumende usemise umsebenzi inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezinamthumelanga imininingwana yomsebenzi wazo. Le yinto ecunule abantu abalwela amalungelo oluntu njalo etshiye amakhulu abantu engasela misebenzi. Ugatsha lwezabelo lwathumela umlayezo kunhlanganiso ezizimeleyo ngenyanga kaNhlangula lusithi kusiyafika yonale inyanga kumele zibe sezethu le imininingwana yazo. Kodwa kwaphendula ezingamatshumi amane kuphela. Kumbiko awethu le izolo obona ngokuthuthukiswa kwesigaba seHarare umnumzana Tafazwa Muguti wazise ukuthi inhlanganiso ezingamatshumi amane ezivunyelwa ukusebenza lezi zigoqela iAction Aid Zimbabwe, iHarare Residence Trust, iLegal Resource Foundation lezinye. Uthe zonke inhlanganiso ezingekho kuluhlu lolu zizamiswa ukusebenza ngamapholisa andubana zibhalise. Sixoxele sikhulume lisenye inhlanganiso esezivinjwe ukusebenza eZimbabwe Union of Residents and Ratepayers Association. Umnumzana Mavela Sikhumalo yena osole kakhulu uhulumende.
Ama NGOs amaningi lama CSOs lama trust baya bona bayo register. Abanye bahamba ku register of deeds e deeds office, abanye ba register njengama PVOs. Kulendlela eziningi esabona ama NGOs e register ngazo. Uku register konoku kuphela kutsho ukuthi laba abantu basemthethweni, basebenza besemthethweni noma manxa ama organizations lawa e registriwe belama objectives. Qamba ukuthi bafuna ukwenzani njalo besenza kanjani besenzela ngapi konke lokhu kukhona emthethweni. So thina sithe inyanga ephelileyo ebhale incwadi u Provincial Development Coordinator njengebandla le Zimbabwe Union of Residents and Ratepayers Associations izura sambhalela incwadi yena simbuza ukuthi ngathi lokhu i-directive lay esuka e-ofisini yakho sicela ukuba kwazi ukuthi usebenzise imithetho yipi ukuze ufike ku-decision yekunika i-directive lay. So thina kade sihlezi vele simelele impendulo esuka e-ofisini yakhe sithi sizabona kumbe incwadi sifika kumbe sizabona esesitshayela incingo ukuthi buyani sihlale phansi sikhulule okusencwadini yenu. Kodwa sivuke vele sesimangala namhlanje sibona esenikeze incwadi yokuthi bonke labo abalamabizo ama-organizations angekhoyo kulist yakhe sebebhaniwe.
Yebo bakhona abathi uhulumende uzama ukuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Kodwa yena uhulumende uthi kule mithetho amele abone ukuthi iyalandelwa zinhlanganiso lezi.
Manxa ama organizations lawa eregistriwe lapha elizweni leZimbabwe kuthi vele khonapho kutshengisa ukuzinikeza ukusebenza ngaphansi komthetho welizwe. So kulento lapha esihluphayo thina ukuthi lokhu sokusenzwa ku-2021 sikhangelene ngenketho ama elections ezakuba khona ku-2023. Kati wayengaphi uhulumende isikhathi sonke lesi? Indaba wayethule kuyini osokwenzakaleyo kathesi ukuthi sefuna kathesi ukuthi hayi umthetho lo sesifuna ukuthi kathesi ulandelwe. Kodwa ngemuva ngale sikhangela uhulumende wayezithulele kwakungayenzakali khonoko. So bona labo abathi lokhu yikuhlukuluzwa kwamalungelo ama organizations lawa batsho kahle kabalahlekanga bona labo bakhuluma iqiniso. Lokho sokwenziwe nguhulumende sokusithiya lathi sile mibuzo eminingi sokusithiya vele singazwisisi ukuthi imotive yakhe uhulumende kuyini.
Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Union of Residents and Ratepayers Association. Sixoxe njalo lowake waba lilunga lebhodi yomanyano wenango umnumzana Angliston Spanda.
Okokuqala engakutsho ngendaba le asiyonto eqalayo ukwenzakala sako sakubona ngabo 2003 kwaba le bill eyamiswayo ethiwa i-NGO bill. Ngingomunye walabo bantu abaphathekayo ekulwisaneni le-NGO bill singaphansi kwe-National Association of NGOs inango lamanyathela athile ukuthi kukhulunywe lo mongameli welizwe then uRobert Gabriel Mugabe wagcina engayisayinanga leyo bill. Akusonto entsha eyenzakalayo sike sathi sesikusenanga futhi khonapho ngesikhathi sethu sikumabhodi saphuma le nto esasiyiprop suggest leso sesithena i-civil society self-regulation mechanism ekuthi lokuthi silawulwe ngohulumende njengenhlanganiso esizimeleyo sizilawule thina. Sibona abentathela izindaba lenhlanganiso ethiwa i-voluntary Social Media Council ebona ngokuthi abacuphi kumba abacuphi bezindaba intatha abathathele izindaba balandele imigomo ethize ukuze iprofession kumbe umsebenzi wa ukuthathela izindaba ungamoshakali. Lathi sasiphumele into enjalo, lathi sasike saphuma lombono onjalo ukuthi abantu abaphatheka kumsebenzi wenhlanganiso ezimeleyo sibe lekwele yethu inhlanganiso ezayenza ukuthi nxa usibanda esesenza organization kasibanda esesenza into ezingayisizo eziqondileyo isicindezela abantu idlelebezela ama beneficiaries sanelise ukukhuzana sodwa sijezisane sodwa kungela sandla sikahulumende. Kodwa ngifuna ukuthi ngubeke dandalazi kumphakathi ukuthi abafowethu benhlanganiso ezimeleyo ikakhulu abasesigodlweni seHarare abazange bakuthanda khonokho ngoba ngaleso sikhathi bona babe belobungane obuningi kakhulu bedlelana laba donate izimali kakhulu njalo kunento eziningi kakhulu ezingathi ezinye ziyangisayo ezingavoyi ngeke ezingayenziyo ukuthi ngizichaze kumphakathi ezazisenzakala izimali zidliwa uhulumende sesebenzisakelela lelo nxeba elokuthi angene afune ukuthi alawule inhlanganiso yezimo ezizimeleyo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Asonyathelo elithethwe kathesi linto kathi njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi into ekavide yavele yahlala ikhona okweminyaka eminingi. Okwamanje uhulumende ukhanye usedobhe khona okuyana wakuvuselela ufuna ukuthi acindezele iphimbo lenhlanganiso ezizimeleyo ngoba vele kuyiwa kukhetho njalo uhulumende esilaye uyesaba ukubuzwa. Kanti njalo futhi ngelinye ihlangothi lathi abenhlanganiso ezizimeleyo abaningi bethu asenzi kahle sezigwenxa eziningi kakhulu esihamba sizenze endleleni. So kusuka kube nzima ukuthi kube lo muntu ongasilalela kahle. Siphinde sikhumbule futhi ukuthi kanti khona eMelika vele khona ngapho elikhona ma uza kuba lenhlanganiso ezimeleyo kule mthetho eminye ethile okumele umuntu ayilandele. Awungeke wavuka ulenhlanganiso yakho ithola imali engxenye ifandwa yilizwe lise-Iran khonale bakuvavala khona ngapha e-America ngoba uyabe uthola imali kuzitha zeMelika.
Umnumzana Anglistone Spanda wake waba isiphathamandla somanyano wenango. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gante weStudio 7. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumende uza kwengeza iholo lababalisi ukuze benelise ukuziphilisa ngalesi sikhathi eZimbabwe libhekane kuhlane we-COVID-19. UMathema wethule amazwi la emhlanganweni wokuthuthukisa inhlelo zemfundo ongenwe ngamazwe omhlaba weGlobal Education Summit osungulwe izolo njalo ogqitshwa namuhla. Umhlangano lo uqhutshwa inhloko kahulumende weLebhilithane umnumzana Boris Johnson ebambisane lomongameli weleKenya umnumzana Uhuru Kenyatta. Abaphatheka kulomhlangano bangena ngobulembu be-intanethi besebenzisa inhlelo zabomabonakude besemazweni abo. Umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera udale inkulumo ngokuya kweLebhilithane mathupha elanda lomhlangano ngoba esithi ubulembu be-intanethi abusebenzi kuhle elizweni lakhe. UMathema uthe leZimbabwe lizimisele ukukhuphula imali eyavela ugatsha lwezemfundo ifike kumatshumi amabili ekhulwini i-20% njengamanye amazwe omhlaba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkanhla.
Angithi isindebekumbomo kawucalelwa mfula yakho nxa usemhlanganweni uzakhuluma ingabe yini njalo nje. Angithi into enjalo kumele ngabe into baqale baphiwa amaphepha bayabala kwaphuma labadilica balangane njengekhaphinethi task force bavumela ukuthi lokho kukhulunywa yikho mina ngathi nje bekuyingqoko kunandi beyingqoko nje bezicocela ngoba ayikho leyo nto vele ingazali izibe khona leyo mali esiyoku 20% yebudget akwenzeki mbona nje kuyingqoko ukuthi ukhanya ngathi iZimbabwe layo iyazwisisa izinto lezi akulanto ezaphuma lapho lapho ngambuza umphakathi ngithi kakwanto enjalo engenzakala.
Umnumzana Mathema uphinde wathi bazasebenza nzima ukubona ukuthi ababalisi labo bazathola imali eneleyo. Ubona kusenzakala lokho kwele Zimbabwe.
Kanti iCovid sesikhumqiniso ngeholo lamatitsha ayithintanga lutho ngoba izikolo zivaliwe kodwa iholo lamatitsha livele lingena kunjalo liyo ingcosana yona leyo liyabe selivele ngaphi lelo holo abehlule ukuthi balilungise mingaki iminyaka ababalisi bekhonona ngendaba zeholo uhulumende ethimbisa engezi kangiboni ukuthi iholo lababalisi libanjaniswa kanjani ngeCovid. ICovid khona ingekho vele ababalisi azange bake bananzwe. Inkulumo nje insuku zonke nje iqumbaqumba indlebe zabantu kodwa neqiniso lababalisi abaningi sebekwazi ukuthi owaneli lizwe nje hhayi kumnandi emlonyeni le ndlebeni kodwa nxasusiya kukho akulanto ehambayo. Iholo lababalisi kanti lungiswe kungakhangelwanga iCovid kukhangelwe indlela umnotho welizwe omi ngayo. ICovid iza kwedlula angiboni ukuthi khona kungalunganisa iholo lababalisi leCovid akuhlangani. Okuhlanganayo yikuthi ababalisi baphakathi komnotho ofileyo yikho la kudingakala khona iholo elizabaphakamisa labo babe la kubhatala izikool fees abantwana benze konke la kuwenziwa ngabanye abazali. Hayi lokho imqo futhi ukuthi nje uqhutshwa isikhathi akulanto ezaphuma lapo.
Yona kodwa imihlangano enje iyaphathisa yini? Kuqala abantu babesithi ngeyokuchitha imali kathesi siyabona ukuthi kungenwa ngalokho kuthiwa i-virtual ebulenjini abantu behlezi emazweni abo.
E-Afrika kuyafanana ingabe bayahamba njengalowo mongameli weMalawi bayehlangana khona baphuza ikofi lamawisi adulayo kumbe bakhulume khona loku okutsho kuthiwa i-virtual imali yakhona le ayikaze inanzelelwe kunginakekelwe ukuthi isebenzayo. Angiboni ukuthi vele kukhona okuqulwayo futhi njalo mbonathi nje yindlela yokuthi abantu bazame ukuthi izinto ziqondile zilungile. Hhayi lokho ukuthi bakhulume ngamafoni bathintiwe kuthiwe hhayi kulondoloza imali kuyayilondoloza njani imali ivile intshontshusa kumalanga.
Umnumzana Thandeko Zinkimkandla yingcweti kwezemfundo. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi owayengumkakhe kamnumzana Kenan Banana unkosikazi Janet Banana ubulawe yisifo sezinso izolo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lantathu 83. UKenan Banana waba ngumongameli welizwe wakuqala. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi enduduzo emulini yakoBanana ngokutshona kukankosikazi Janet Banana. Inkundla yesayithi yona ithi abathwa sebekhuthaze uhulumente ukuthi agcwalise izithembiso zakhe zokubathuthukisa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani sizwe sikamthakazi. Linjani maqhawe namaqhawekazi? Hawu siyabonga kusilethela kwena indaba ezimnandi nezingamnandi okhulumayo ngugift lapha eAlexandra. Ngizothanda uPaula kancane ngendaba zepolitiki yaseZimbabwe. Okwakuqala nje ngicela nje ukuthi ngixwayise abantu bakithi emathebeleleni ukuthi ukuhlakanipha kokuqala komuntu wakithi emathebeleleni ngicabanga ukuthi ikuzazi ukuthi ungubani, ubuyaphi ufunani lokho kuzoba into yokuqala ukuhlakanipha ungazazi ukuthi ubuyaphi ungubani ungakobani kuzoba yokuqala ukuhlakanipha okwesibili ngilimukisa abantu bakithi laba abazichayisa for right ubaba wethu uChamisa abaku MDC Alliance laba abazichayisa for bathi hey ubaba wethu uMonzora hey ubaba wethu uChamisa kwabuzana abantu bakithi yekelani kuba yisiphokuphoko 40 years ni Roger izana 40 years ni Roger izana yini lisayifuna ukuyibona futhi isintu sithi ukubona kanye kubona kabili kungani lifundela lifuna ukubona kanengi yini licabanga ukuthi izana izaza nakho ogawulela abesicabanga ukuthi bahlakaniphile etsholotsho laphana abantu baphele etsholotsho bebula eGoogle namhlanje ugawula utsho niqinisa amlomo mpela ethi nikezana umnankagwe ichance umnankagwe uza kahle ukuze livuse kahle ilizweleni izinguquko ziningi yiziphi izinguquko asezinilephile ngoba wathi 100 days ngesikhathi engena embusweni athi linginikeza 100 days kuphela zoba sengenza elingakazeli ukubone yini into esiyibona manje ilizwe libonile linje namhlanje uzofuna ukuvotelwa kusezobuya ukudla lizokubona abantu bakithi emathebeleleni next year kuyaqala ukuza ukudla kuyakhankasa lizokubona ukudla lizoqala futhi ukuvotela umnankagwa livotelele ukuthi linikeze ukudla yena eqatshile laphana esikhundleni sokuthi ewoshe ekwotshela ukuthi wabulala abantu bakithi emathebeleleni evikelwa yibo abantu bakithi banabasicabanga ukuthi bahlakaniphile iziphukuphuku zabantu bakithi yogawulela ababevikela umnankagwa othi engaboshwa behleli bemvikela bethi umnankagwa uzakahle abantu bakithi yekani ukuba yiziphukuphuku izizazini ukuthi kona lingobani lifunani nangu umqondisi sekhona lithokazi sekhona funa mntu wakoshamisa emathebeleleni akuna mntu wakomonzora noma komnankagwa kumbe washiwe nge emathebeleleni angeke bafa balithanda la abantu inzondo yakhona yaqala kudala lapho balisebenzisa kuphela namathelane ephathini yakini imthwakazi nayo isikhona sasingenamholi ngeke ligxeke before kodwa namhlanje umholi isekhona umqondisi liyeke kulokuba yisiphukuphuku tshona lilandelana nabo umonzora la weChamisa ubaba wethu uChamisa ubaba uChamisa abantu abakeke abazi ukuthi ngubani
banaleli bestudio 7 njani nabasakazi bestudio 7 kuzindawo ngezindawo la elikhona baleleli bestudio 7 nabasakazi bestudio 7 mina ngowami eZimbabwe mangibona nje ngathi kusekude la esiyakhona asikayenzi ngisho nehafu yakhona ukuthi siyefika la esiyakhona ngani ngoba ngale tribalism ekhona ngani ngoba ngale into eyenzakala eZimbabwe eZimbabwe kusho ukuthi nje kune-big division ekhona especially kumashonana namaNdebele i-division yakhona inkulu kakhulu okuthi usazomela sihambe mpela uhambo olude ukuze siyefika ngoba ngizwa nje abanye bekhala ngokuthi ifingabe umthwakazi uzimela eyedwa lokho mina ngibona kuthatha isikhathi ngibona kuyinto engeke iziyenzeke nje kwamanje kuyefana nokuthi masisho kanjalo nje sigijimisana nethambo elingananyama esingazi ukuthi lelo thambo liyophelelaphi solithola noma singeke silithole yini ukuthi kuthiwe akudivide iZimbabwe emathebelele libe yodwa kufana nje nokuthela amanzi emhlane wedatha ukuthi into yakhona ngeke iziyenzeke manje or futhi ngeke iziyenzeke kuyikuthi abantu beZimbabwe lapho bebambane kukhishwe nale izano ekhona bona yikho kuvelwa bodwa ukuthi kungabe kuba nama-divisions kudivide kudivide angiboni lokho kungenzeka kwamanje noma kuzoyenzeka noma ngeke kuze kwenzeke kodwa kuyinto engeke nje ingekho eduzane nathi kuyikuthi thina kumele ngabe thina singabantu beZimbabwe lapho siyabambana sikhiphe yona le izano ekhona izano eyenza kube nama-divisions enje phela iZimbabwe abantu beZimbabwe badividene ngayo le izano yiyo eyakuqalayo ukuthi kube nama-division manje kunwalelwa kubhilithi kubusilwele siye phambili abanye balona ukuthi ngabe kuthiwa kuyadividwa lokho nje hayi ithambo leli esiligijimisayo leli alinanyama leli hayi leli hayi ithambo esiligijimisayo alinanyama nix alinamnyama alinamgajo nix nix
balibonani balaleli besitudio 7 lani basakazi besitudio 7 ngiyalibingelela mina lami igama ngu-DZ ngilapha eNgwalathe enkaya Mathebeleni North badala ngiyacela khona ngapha ikakhulu ku-studio 7 iNdebele ekuseni selisiba yilokhu uzayi-studio esetribalism esenketabechabi insuku zonke sizwa lokhu elisithi amashona abantu bokuza abantu bempumalanga amashona ikakhulu ababemthwakazi lapho siyalicela bakithi ukuthi hayi 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 thina sivula istudio Studio 7 inishona le ndebele asikazi sizwe I Studio 7 inishona isithi mandebele mandebele asikazi kodwa ile lokhu zimthwakazi le ilokho ibhizi amashona abantu bokuza abantu bempumalanga asishane lamashona please Studio 7 indebele ekuseni lingabi center ye tribalism lingabi yini esekusenza iketa benjani
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp siyacela bakithi nxa lithumela imbiko yenu lingathuki sitshiyaneni lokuthi amashona lokhu amashona lokhwa sibe ngabantu banye singene kwezivela kwamanye amazwe Isithunywa se-United Nations uMnumzana Martin Griffiths usefikile esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia ukuyakhangelisisa umumo abantu bakuleyo ndawo ababhekane lawo ngenxa yempi eqhubekayo. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo munye uthi njalo uhulumende weCameroon usekhuthaza izizalwane zakulelo lizwe ezibaleke emizini yazo nenyakatho kwelizwe ngemva kokuhlaselwa izikliwi zeBoko Haram ukuthi ziphenduke ngoba ezazivikela. Singene kudaba lweMelika. Idale lePhalamende eleHouse of Representatives iselethule umthetho othi izisebenzi zaleli dale kanye labavakatshi abazakwala ukugqoka amamaski kuleli dale kumele babotshwe. Lokhu kuza ngesikhathi umkhuhlane weCOVID-19 osumemetheka ngamandla eMelika. Iphephandaba leThe Hill lithi umkhokheli wamapholisa asebenza kuleli dale uMnumzana Thomas Menja uselaye amapholisa ukuthi awulondoloze lumthetho lanxa nje usolwa ngabebandla lamaRepublicans. Basola ikakhulu usomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi owebandla lamaDemocrats besithi nguye ophumela lumthetho. AmaDemocrats asekela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwecoronavirus kodwa abanye abebandla lamaRepublicans abazisekeli lanxa nje abantu besifa ngobunengi. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uMnumzana Gary Twala Jackson.
Uyamangaza kakhulu lo mthetho abawufakile kodwa eqinisweni kawumangazi besivele sikulindele njengalokho ngoba nxa sikhangela mbona ngathi nje umuntu wonke nje elizweni kumbe ngithi nje emhlabeni lapha abangenelisa khona bazaba leqhinga lokuthi wonke umuntu ahlabe amajekiseni lawa okuthiwa avikela umkhuhlane we-COVID kodwa ke mbona ngathi bayaphazama kakhulu ngokuthi bathi bazabopha abantu xa bengena lapho kungcono ukuthi bavalele umuntu ngaphandle ukuthi angangeni impela kodwa nxa sekuthenjiswana ukubotshwana angibone ukuthi amalungelo abantu asahlonitshwa.
Ngabe baluphathe njani lolu daba ngokubona kwakho?
Bengibona luqathekile ukuthi mhlawumbe banqabele abantu ukuthi mhlawumbe bengangena hayi ukuthi uze kufika ezingeni lokuthi sokubotshwana kodwa ke njalo siyazi ukuthi kuyingozi ukuthi umuntu abe engaphakathi singazi isimo sakhe ngezempilakahle kuyenzeka ukuthi mhlawumbe laye ulalwele ligciwane lidobhe lapha noma mhlawumbe engazi kumbe esazi ukuthi unalo abonakale sephathi kwabantu lokhu kungabangela ukuthi umkhuhlane ugcine usumemethekile okuyingozi kwabanye abantu ngakho ngibona ngathi ngabazama ukuthi kukhulunyiswane kahle njengabakhokheli lesixazululo esingcono kulokuthi wahle bafake umthetho abafuna ukuhamba ngamandla kangaka.
UMnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kupupe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende usevale inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezehluleke ukumupha imininingwana yokusebenza kwaso. Kubhubhe unkosikazi Janet Banana owayengumkakhe kaKenan Banana, yena owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.